ngaqala ukuthi ngisho ukuthi kubanzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu nabe thethe isinqumo sezipolitics, if ngathi political decision, ngalokho bezagxila kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifuniswele okungabe kwenzakele. Ngibeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJustin Mazale, angizange ngithiba nje le-MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokho ngikhona phana. Kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini le-social media lamapeji aphumileyo, kodwa-ke okube khona ukuthi kube nalokho ezithi-engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxe lawo ukunika indlebe ekugcineni ukuthi usitsho ukuthi wena uthini. Ngibaphumele ogqikeni abafowethu adayi indaba ngiyayizwa, kodwa-ke ngiyabe ngidanise abantu abangithumayo ikakhulu abantu bakawaseli nabantu beGwanda jikelele. Aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abangithume ngayo nithi ngithatha enye iphathi, ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho elukhulunywa, ngoba bengisekubonela amakhomenti amaningi asuke ekulenjeni ukuthi athini. Kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini, kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho. Mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osenditshele wathini nasengithethe lesi sinqumo ngeva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MDC Alliance ngibikele uChairman Province ukuthi athi vakatsheleni mina i-official position yokuthi silokho siku-MDC Alliance. Nxa kungaba lo munye kuya ngokusenhliziyweni yakhe, kuya ngokusengqondweni, kodwa-ke okukliye okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba se-Mat South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023. Liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Baningi yini abacabanga njengani sezikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kuthoyo ukuthi kuthiwe sesithi i-MDC Alliance ukukhahlamize abantu abaningi, hathi eGwanda kuphela, mhlawumbe iZimbabwe yonke, umhlaba wonke, sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela. Kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elinabalandeli abaningi, njalo nami ngiyathemba kanamhlanje thini nabalandeli abaningi, yikho sikhonapha njalo sinqobe ngamavoti amangalisayo. So siya ku-2023, iqiniso yikuthi mina ngendlela elokho ngibona ngayo yikuthi i-MDC Alliance izanqoba, ngoba vele inabalandeli abaningi. Lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelela ukuthi yiyo engaba yisombululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga edale lephalamende aya ku-MDCT ayenza lokhu ngoba ifuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokhu sokusiya ngomuntu, kodwa izikhundla lezi kumele zicabanga ukuthi zisaziwa nangabantu. Ngakho-ke yikho okumele sisukulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ingabe ikhulumile, kodwa-ke kule nto kuthiwa ngama-legal technicalities le kunye okuyi-political ukuthi lanxa kwazi kube lama-legal issues athi lo senqobile kunalokho, kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani? Sizabona lanamhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona, belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa. Yikho yiliqiniso elikhona esibaba. Ngiyabonga.